adisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 31 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukusilela kwamafutha ezimota kobulawayo kuqhubekela phambili lanxa kwamanye amadolobho bubikwa sokunganeno.
Ayikhona okumi kubishem khathina ngokulayina sisela sikhathi esilathuba lokusebenza kathethu ngase sitshane emalayinini efuel. It's so inconveniencing.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ugatsha lwabasakhulayo lwebandla lakhe leZANU-P F ukuthi lisebenze gadalala. Kwenziwa umhlangano wokuhlaziya umbhoqazo wegugurawundi kwelebhilithane yinhlanganiso yeZimbabwe.
So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ukusilela kwamafutha ezimota kuqhubekela phambili kobulawayo lanxa kwamanye amadolobho kuthiwa sokunganeno. Ukuthi labathengisa imali emgwaqweni ngokungekho emthethweni osiphatheleni labo sebephendukile ngemva kokubuthwa ngamapholisa kumaviki edluleyo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu ngenyanga. Unkosikazi Elizabeth Mudanda, isakhamuzi sakobulawayo, uswela kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho.
Imali le-black market mbona ngani yiyo eyenza ukuba kungabi le mali emabhenki ngoba ungabakhangele wafica abale mali enye emangalisayo uye ebhenki ufica ukuthi kuthiwa kula mali $20 abalayo bayithatha ngaphi ivela ngaphi. Xa uhulumende engangenela ukuba abone ukuthi kati imali le ivela ngaphi ephathwa ngabo siphatheleni.
Usomabhizimusi unkosikazi Princess Nyathi uthi kulezi insuku badonsa nzima akuthengiseki.
Heyi bakithi kathi sidonsa nzima asilali silezi stress ezingapheli ezingaphezu kwamandla ethu ngoba kathi sekuthengiseni kwethu uhluphe sibalala abantu abasayinelisi ukuthenga njengakudala ngoba imali intengo isiphezulu that we are being forced ukuthi sikhweze ama prices ngoba siyabe siwode. Ungathi uyathengisa ulutho ususiya luwode lodwa soluphindizele kabili. Silobunzima njalo sile challenge yokuthi abantu kathi they are being confused ngoba batshelwa ukuthi izinto zizakwehla yet akulalinto enhlayo ngoba kwehla kumele uqalise from usupply kwesokusiza kithi emashopu as long as usupply lokho ekhwezile thina sizakwehlisa njani.
Amabhizimusi amaningi lokho evalile ngoba bengela mafutha ezimota okuthwala impahla. Lo Zulu laye ubhekane lodubo olunye nangentengo eqongileyo. Lokhu kuchazwa ngunkosikazi Petronella Sibanda.
Ayikhona okumi kubishem khathina ngokulayina sisela sikhathi esilathuba lokusebenza kathethu ngase sitshane emalayinini efuel. It's so inconveniencing. Seyindlu sesiphambene ngamakhanda sisakhanyile sesikhanyela ubese sikhalela ukuthi kuthelele okuphela etankini. So ukuthi bakhweze unganani sekuzokunzima lokuthi kulandelele kathethu ngase sesikhalela ifuel kuphela.
Umnumzana Love Momoyo othengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi ibhazalele ngesisu.
Ibhizimusi imbi sibili kulezi insuku ngoba abantu bonke abaningi nxa bebuya bathwele ibhondi kodwa abantu bayakhala ngalo ibhondi. Lami nginje angisafisi nyamangala ukuthi kathi kungani ibhondi bengalikhiphi ngoba yilo elikhanze lisibulale izinto zonke. Siye emagrosa siyathenga izinto sezikhwelile sezidula idola kalitholakali.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni. Amabhanga awala mali, amavinkili amaningi asesala imali yebhondi bathi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kathathu intengo yedola ngebhondi osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esile iningi seliphephela emikambo yensitha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
umongameli Emerson Mnangagwa usesole intsha yebandla lakhe isithi emadolonzima kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnangagwa wayethulela amazwi emhlanganweni awenzelwe ogatsha lwabatsha eHarare lapho abakhuthaze ukuthi benqabele inkohlakalo. Ephuma emhlanganweni lo, ulubhekise eRoa lapho avule ifekitali eyokulungisa uchago ePro Dairy Processing Plant, waseloba ekhasini lakhe leFacebook ukuthi lesi yisibonelo sokuthi eleZimbabwe livulelwe ukusebenza, iZimbabwe is open for business. Uthe uhulumende wakhe uzimisele ukuvula imisebenzi, ukuletha impahla ezisilelayo ezitolo ngentengo efaneleyo, kanye lokuhuga osomabhizinisi bakwamanye amazwe ukuthi bezosebenzela elizweni. Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eNgilandi eMthwakazi 1893 Human Rights Restoration Movement balomhlangano omkhulu wokukhuluma ngombhoqazo weGugground lapho kwabulawa khona inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla lezaphu ezigabeni zeMatabeleland leMidlands ngeminyaka yabo 1980. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu cabo ngokugceleyo eseBilitane.
Umhlangano lo ubizwa kuthiwa yiMatabeleland Gugurahundi Genocide Conference, wenzelwa edolobheni leLuton, England. Isikhulumi esiqathekileyo esimenyiweyo ngumnumzana Moses Mzilani Ndlovu, owake waba ngumsekeli kampani Damboza ngaphandle kwelizwe ngesikhathi sohulumende womanyano, njalo ongomunye owayengabalweli belizwe ngaphansi kwebandla leZaphu kukanti lokhu ekhona kwezombusazwe. Umzilani Ndlovu ukhokhela ibandla lethiwa Alliance for National Salvation kumbe ANSA, uyachiseka ngendaba yombhuqazwe. Unobhala jikelele obona ngokwethulwa kwembiko enhlanganisweni yeMthwakazi 1893, umnumzana Thembani Dube uchasisa ngalomhlangano.
Ngokukhanda amasu ukuthi kwenziweni ngale genocide eyehlela abantu bakithi, izigigaba zonke lezi ezehlela abantu bakithi. Okunye futhi ikuthi abantu babe lethuba lokukhuluma ukuthi kwenzakalani kibo, nini, ngasikhathi sini, kuziphi izigaba. So sikhangelele ukuthi abantu bake bahlanganisa amakhanda, bakhanda amacebo lamasu ukuthi udaba lolu singalibamba njani njengesizwe sakomthokazi.
UDube uyagcizelela ngokunxuswa kwesikhulumi sabo esiqakathekileyo.
Umzila simkhethe njengomunye wabakhokheli bakamthwakazi abalofutho olukhulu ngodaba lwe-genocide eMatabeleland. Njalo umzila ungamnanzelela kajikajiki ngodaba lwe-Gugurahundi genocide. Ume eqinisweni, ume endaweni abona ukuthi abantu bakiyo bame kuyo. Njalo kahlehli emuva ekutheni kuyini okumele kwenzakale ngalolu daba.
Iningi labantu lithi sokwesikhathi sokuthi uhulumende kaMnangagwa ukhulunye laye ngalolu daba. Kodwa uDube uthi cha,
i-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement kayiboni indingakalo okwamanje ukuthi ikhulume lohulumene weZimbabwe. Indingakalo ekhona yikubutha abantu ibahlanganisa ngoba abantu bachitha-chithwa yiGugurahundi genocide. So yiso isikhathi sokubutha abantu, sokubutha isizwe, sikhangele lolu dubo, silukhangele ukuthi udubo lolu oluphambi kwethu singalulungisa kanjani, macebo bani esingawakha ukuthi udubo lolu lulungiswe. Yiko lapho esigxile khona.
Umhlangano lo uvulelwe abantu bonke, ungakhathalekile ukuthi ngubani kumbe usekela liphi ibandla. Udubele inhlanganiso yakhe baqoqa uZulu ukuthi abuye ngobuningi bakhe.
I-1893 Mthokazi Human Rights Restoration Movement iyalimema mahlabe zulu ukuthi lize sizophatheka, sizoxoxa ngalolu daba, sikhande amasu, sibone ukuthi udaba lolu lungaphathwa njani ukuze luye phambili. IsiNdebele esihle sithi imbila yaswela umsila ngokulayezelo. Wozani ke mahlabe zulu, sibuthane eLuton, sibonisane ngalolu daba.
Udaba lombhuqazwe weGugurahundi soluhluphile kakhulu kulezi nsuku. Kukhanya inkokheli lohulumende kathakazeleli ukukhuluma ngalo kuloba abantu bekhonona nsuku zonke. Ngiyimele iStudio 7, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Isiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana David Coulthard uthi uxwayise idale lephalamende kwelebhilithani lamuhla ele-House of Commons ukuthi ilizwe lelo lingancedisa ukulungisa ingxabangxoza eseZimbabwe uhulumende kamongameli Mnangagwa engalandela isisekelo sombuso selizwe. Ekhuluma ebulenjini benkundla eTwitter, umnumzana Coulthard uthi unxuswe emkhosini waleli dale obucubungula ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokwephula kwelungelo loluntu. Lokho kwenzakala usomabhizimusi oyisinothi umnumzana Strive Masiyiwa esekhuthaze elemelika ukuthi lethule izijeziso elazethesa eleZimbabwe ngoba zibangela ukuhlupheka kwabantu makhaza. Inkulumo kamnumzana Masiyiwa yamukelwe ngembono etshiyeneyo, abanye besithi ilungile kodwa abanye besithi bekufanele layo atsho ukuthi kufanele uhulumende aqale ananze ilungelo loluntu kulokuphongubuka umongameli Mnangagwa. Uhulumende yena owathakazelele amazwi kamnumzana Masiyiwa. Ukuhlazila lolu daba sixoxe nomnumzana Domisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ye, kukabili ngoba kuqondile sibili ukuthi izijezi zamelanga zibe khona ngoba ekucineni zicina zilimaza lozulu wonke eZimbabwe. Kodwa kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi izijeziso lezi zilensukela kumbe zilempande. Ingakho ke kuqakathekile ukuthi sisuse imbangela yezijeziso kwama-sanctions bila esingathi ukuphanjaniswa kwamalungelo kwabantu lokho kusenzakala nakhathesi. Abalweli amalungelo abantu lokho bebotsha ngikhuluma nje khathesi. So kukabili, okokuqala kumqoka yikuthi ye izijeziso azilunganga sibili, kodwa lohulumende kumele bona ukuthi uyahlonipha nje amalungelo abantu, kaphathi bantu kujapha. Akumelanga sikhangele nje ngelihlo elilodwa nje kumbe ngehlangothi elilodwa nje, kumele sikhangele indaba le nxa zonke.
Umnumzana Masiyiwa ukubeke kuhle yini?
Kumele sinenzelele ukuthi uba uMasiyiwa ngusomabhizimusi, so yena ikhangele ikakhulu ezamabhizimusi. Kodwa thina sikukhangela nje, sikhangela zonke izinto, sikhangela ngezombusazwe, sikhangela ngokwamalungelo abantu, sikhangela ngezinto eziningi ezijeneyo. So nxa sikhangela ngelihlo elibanzi sikhangela lamalungelo lezombusazwe, kuyakhanya sibili ukuthi uhulumende lo hayi lokhe lombango okathi umango omude sibili ukuthi azafinyelele esigabeni sokuthi side ngohulumende esingamhlonipha.
Umnumzana David Coulthard uthi kuhle ukuthi elebhilithane lincedise eleZimbabwe kodwa likwenze lokho eleZimbabwe selilandele isisekelo sombuso
ukuze lathi sithole uncedo kumbe ukusizana lamanye amazwe. Yebo, kuqakathekile ukuthi sihloniphe amalungelo abantu bona labo esibabusayo. So ngiyavumelana naye sibili ukubana bengaphokuhamba phandle bedinga investment kumbe uncedo ngapha bengahloniphi abantu abababusayo.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, esixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOAWELE.
Ugatsha lwezempilakahle kumanyano we-United Nations olo World Health Organization, WHO, lukhuthaza uzulu weZimbabwe ophila legcikwane le-HIV ukuba aqhubeke enatha amaphilisi enqabela ukumemetheka kwegcikwane leli, kungakhathalekile ukuthi sokulembono yokuthi umkhuhlane we-AIDS ususelapheka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumbiko uza ngemva kwenkulumo yomkhokheli welinye lamabandla okholo lwesiKristu ele-Prophetic and Healing Deliverance umprofita Walter Magaya otshela uZulu lenkathali zindaba ukuba usethole umuthi awuthi yi-aguma owelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Isiphathamandla se-WHO uDr. Alex Gasasira ulandisa ngakutshoyo kunkuthazo yakhe yokuba uZulu ophila legciwane angayekeli ukunatha amaphilisi akhe.
Currently no cure for HIV, but we have effective antiretroviral treatment.
Awuga wikhona umuthi oyelapha igcikwane lengculaza, kodwa silayo imithi yama antiretroviral etholiswa abaphila legcikwane esiza ekuthini lingaze laqhubeka lisabalala leli gcikwane, njalo kubasiza ekuthini baphile impilo yabo ngokufaneleyo kanye lokuba kwehlise amathuba wokusabalala kwalo lisuka komunye lisiya komunye.
Inkulumo kaDr. Gasasira isekelwe nguZulu okhulumisane lalomsakazo okubalisa umnumzana Ashley Funye ongunobhala jikelele enhlanganisweni yezifundi zemakolijini leyunivesithi eyeZimbabwe National Students Union ZINASU.
So siyabona ukuthi kukhona ama processes ayeqwa ngumagaya okuyenza ukuthi even u country rep engabi le confidence ngalowo muthi okuthiwa yi-aguma okwamagaya. So mina njenge-concerned citizen, njengomstudent, embona kuqakathekile ukuthi abantu bengami ukunatha ama-ARVs abo, ngoba asikabi le confidence and imuthi kamagaya awukasetshenziswa anyway, waproveke ukuthi uyasebenza. Yena nguye afika wathi ulabantu abake bawusebenzisa kwaphumelela, kodwa thina abantu asila evidence lakho lokho. So kuqakathekile ukuthi continue ngama-process ethu, because
ufunye ulandisa ukuthi kungani eyisola inkulumo kamagaya.
Le yindaba eqakathekileyo, the life threatening matter, okumele ukuthi abantu kumele benanzelele kakhulu, especially into enzeye-health lezi, ngoba ziqakathekile kakhulu. Ngivumelana nalokho okhulume u-country director, ngithi abantu bengami kunathi ama-ARVs. Let's continue sibone ukuthi abantu sizabayendli kanjani igciwane leli silifayite. Nxa kuyukuthi wena i-agumi kusebenzele, then need to be well ukuthi lathi usi-informe so that sibekwazi ukuthi sihamba njani sincedele abanye abancedekayo.
Kodwa uMagaya yena uzwakale kumisakazo yakuleli esithi ufisa ukuthi ngabe uhulumende umtholisa ithuba lokuba umuthi wakhe uhlolwe ukuthi uyasebenza na. Abe-UNWHO bona bathi awukabi khona lowo muthi kuze kube khathesi, njalo ufisa ukudinga ukuthi ukhona na, kumele alandele iziqondiso zikahulumende zokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Donald Trump wele Melika namhla uqhubekela phambili ngokukhankasela ukhetho olwenziwa phakathi kwesikhathi ama-midterm elections ngemva kokuvakatshela idolobho le-Pittsburgh lapho okwadushulwa abantu esontweni yamaJuda. Umongameli Trump, unkosikazi wakhe uMelania kanye lendodakazi yakhe uIvanka lomkakhe uJared Kushner bafike ePittsburgh lapho kwafa abantu abalitshumi lanye bedubulwa ngomunye ozonda amaJuda. Kube lokutshengisela kwezakhamizi zalelo dolobho besola umongameli Trump abathi nguye ojojozela inzondano. Ngakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk ngoba first 8 kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Lapho-ke ku-Live Talk lamuhla siyabe sikhangela udaba olweZimbabwe, sixoxa labase-diaspora ku-Diaspora Forum. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Uhlandla lethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe diaspora sixoxa lomnumzana Mkhululi Machobana ohlala edolobheni leGaborone kwele Botswana. UMachobana ukhuleke wobulawayo ekhaya edabuka eMatopo, njalo uxoxa lo Chris Gande we Studio 7.
In the 13 years ngafika eBotswana, and I think esikhathini leso impilo yakhona i-chaine kakhulu, obviously ulimi lamasiko abantu a-chaine to some extent, afana to some extent, but utintsha from ma ubuya lapho umuntu omdala usukintsha uqalisa ukuzejayeza amasiko lelimi labanye abantu kulufunda kunzima. Njalo futhi ngatho nje khona kwakungalula, kathe sakulula kakhulu ukuthi uma ubuya uvela eZimbabwe in particular, abantu bekwamukeli nge-switch ngoba kukhona engathi mina ngesisho ngama-preconceptions about ukuthi abantu bezimbabwe kanjani. Into engani yenza impilo yakho ibe nzima, that's what I've known for the past 13 years.
Sesizwa abanye besithi abantu beBotswana bangani bazi gqaja kakhulu ikakhulu ngolimi lwabo, nxa uzama ukuthi ukhulume kumbe la ngesilungu bona bakuphendula ngesakibo, wena ukuthola njani khona?
I think lami ngathi ngithafika ngazibana ngani kunjalo, but ngafundi khona ayisikho ukuzigqaja isabuthi ukuthi ngifuna ukuzigqaja nje. Okhona ukuthi abanye balapha baziqhenya kakhulu nge-culture yabo, and they are very proud of their own culture, not that bafuna ukuthi be-music against you, but baziqhenya kakhulu nge-culture yabo. Ngoba ngakhumbula ungasatsho khona iBotswana abantu abathi ngabatswana ngabantu abadabuka bevele e-South Africa, abanye bakho bayiqhithekela ngabo. So there are only 25% of the domination of the South Africa over iBotswana. iBotswana is culturally, they've been fighting to distinguish themselves as Botswana against in particular South Africa. And so they're trying to be part of that ukulwa kwabo ekhona khona kukhona be, or ukuzama ukuzinceda kwabo khona khona ukuthi be-make sure ukuthi amasiko abo le culture yabo i-survive, even ngawo nomuntu emzini ungena bazazama ukuthi by all means ungagcina sebekhumisidebele bethile esabo labo. Just into ngathi awuyi-defense mechanism.
Siyasizwe abanye besithi obaba bakhona amajaha labo baba bahlala bengabantu abanatha utshwala isikhathi esiningi, kuliqiniso yinto?
No, I don't think so. I think it's a conception of abandonment. One thing I'll tell you, in terms of the similarities between Amandebele and Botswana, Ama misconceptions are akhona ngabatswana. You won't allow us to talk about Amandebele. Oh, Amandebele are lazy, bathanda mama, omama baningi kakhulu abafaithful. Abafundanga, bathanda ukulwa izidakwa. Those same preconceptions that people have in the state of Amandebele, akhona lapha futhi about amagidala. It's something that I've noticed over the years. Would you take sure how those stereotypes can cross borders?
Manje wena ngokubona kwakho ubona ngani ngabantu abamukelayo yini abantu bokuza abafana lani labalivela kwamanye amazwe?
Yebo, to an extent, especially ungafundisa ulimi labo ubekwazi ukuhlala labantu.
Njengoba wena ungumuntu osuhlale isikhathi sona leso eside kangakho ukhona ngapho, usulemuli yini khona ngapho njalo uthethe khona ngapho?
Ngilemuli lapha, ngithethe khonapha, ngathethe lapha ngo-2012 ngabantwana ababili nonkosikazi wami. Wala
uyabafundisa yini ulimi lwakho?
Phezu kwabo ulimi lwakithi.
Okokugcina, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ubona njani elakusasa lakho? Uzaba ngumuntu obuyelayo yini eZimbabwe, kumbe njengoba usulabantwana uzahle uzihlalele khona?
Ngoba what would you rather say, ukuthi khona singakhosi iy'ntanga zethu eZimbabwe, kodwa langapha singakhosa abantwana bebekwazi both sides of the family, both sides of the coin. If that means ukuthi mina ekhaya ngale mahlobo yibe zinelisi kuya khona ngiyekwakha khona kulungile, if that means ukuthi laba lomunye umuzi lapha eBotswana, that's still fine, but both sides of the family would be equal representatives. Dayisho ukuthi ngathi sengikhosa asaphindingela ekhaya, or ngiyithizelelani sengikhangele khona pha eBotswana, or sengikhangele ekhaya ukuthi malunga mbe isengithiya ngapha. Hayi, we are now people who are crossing borders. Yeah, we are now purely Southern African tenants.
Lo ngumnumzana Mkhululi Machobana, isizalwane seZimbabwe esesihlala eGaborone kwele Botswana, yena edabuka eMatopo. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Asizweni intathelisa indaba yetheze midlalo uJoseph Njanje esethulela udaba oluphathelane lomdlalo webasketball.
Ekhuluma ngesikhathi kuqhutshwa umncintiswano weFIBA Zone 6 Club Basketball Championships, uNdlovu uthe ilizwe leZimbabwe lilabadlali abalithalenta kodwa kunzima ukuba bencintisane lapha kwamanye amazwe ngoba bengatholi usekelo olwaneleyo.
Thina into esilayo esibusiswe ngalo yitalent. Kube sokuthi ngale babusiswe ngokuthi balalo usekelo oluvela endaweni eziningi. Ukuthi ngathi silalo usekelo esiluthola kwezamabhizinisi lakuhulumende bonke abantu behlanganyela, awu italenti silalo kakhulu. Ngoba ma ungabukela indlela esidlale ngayo amaqembu wonke uzabona ukuthi hayi bayadlala kube sokusilela ukuthi ukuzilolonga kwakhona asikutholi ngendlela ngoba konke lokhu kufuna imali.
Kucelela besifazane iqembu leLakers eliphuma edolobheni lakobulawayo lenelise ukuba lifike kufinal lapho elinqotshwe khona nge-30-122 liqembu le-Interclub elase-Angola. Bekulamaqembu amane kumncintiswano wabesifazane njalo elinye iqembu ebelimele ilizwe leZimbabwe eleVixens liqede imidlalo yalo lisendaweni yesine. Umncintiswano wabesilisa bekulamaqembu ayi-92 njalo amaqembu aseZimbabwe abethwele amagabha avuzayo. Iqembu leFoxes liqede lisendaweni yesikhombisa kuthi eleHarare City Hornets liphuthe lisendaweni yesithupha. Loba kunjalo uNdlovu ukuthi bafunde okuningi ngokuqoqa abakwenzela imidlalo eFIBA Zone 6 Basketball Club Championships.
Kuyasifundisa njalo kuyakhuthaza ukuthi ukuqoqa kufuna ukwenzani, ukulungiselelwa ngesikhathi njalo kufuna isikhathi esiningi ukuthi lifike ebantwini liyazise abantu bonke engakuthi yi-publicity le-promotion ukuthi siyakufunda ngokuqoqa imidlalo leyo. Abadlalayo bona ngokwabo bafunda ukuthi izinga le-basketball seliphezulu njalo kufanele basebenze kanzima ukuze beyefika kulelo zinga.
Kucelela besilisa kufanele ukudibane amaqembu awase-Angola lapho iqembu le-Primero de Agosto elinqobe khona ele-Petro Angola nge-90-77. Kundawo yesithathu kube leqembu leFerroviario de Beira lona elinqobe leFerroviario de Maputo nge-78-69. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Igqiba izalamhlanje ngesikhangele ebesikhokhela. Ukusilela kwamafutha ezimota kobulawayo kuqhubekela phambili lanxa kwamanye amadolobho kubikwa sokunganeno. Wenziwa umhlangano wokuhlaziya umbhoqazwe wegugurawundi kwelebhilithane. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.